soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kujonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lesishona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kumpalakazi 2022 ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
the exclusion of youth in this process is a direct attack on the future of young people for which our nation's backbone was created and embraced on. We strongly disagree with the proposed elimination of boundaries by the electoral commission. This press conference is an appeal to the leadership of this great nation to revisit the role of young people and their questions.
Inhlanganiso yabasakhulayo abasekela ibandla leZANU PF leZimbabwe Youth Action Platform bathi abatsha kabazange baphiwe ithuba lokupha imibono yabo kuhlelo lokwehlukaniswa kwemingcele wezokuvota ole delimitation. Abafundi abafika phose amachumi amabili 19 abe college le Great Zimbabwe University eMashingo abalimala kakube engozini yemota benelise ukuthola usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa oluvele kuZulu. Iningi labazali eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngokukhuphuka kwendleko yesikolo ezizimeleyo, ezinye zazo sezifuna bakhokhe inkulungwane phose ezinhlanu zamadola eMelika. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso yabasakhulayo abasekela ibandla leZANU PF leZimbabwe Youth Action Platform bathi abatsha kabazange baphiwe ithuba lokupha imibono yabo kuhlelo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota ole delimitation. Bakhuthaza iZEC ukuba icabangisise ngohlelo lolu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula leZimbabwe Youth Action Platform lithi ukubekwa kwemingcele kudelimitation akuzange kugoqele izifiso zabatsha ngoba imibono yabo ingazange ikhangelwe. Ekhuluma lentaleli ndaba umkhokheli wenhlanganiso leyo Mnumzana Tondira Chidawu uthi kabathokozi ngendlela uhlelo lolu olwaqhutshwa ngayo.
We believe the exclusion of youth in this process is a direct attack on the future of young people for which our nation's backbone was created and embraced on. We strongly disagree with the proposed delimitation of boundaries by the Electoral Commission. This press conference is an appeal to the leadership of this great nation to revisit the role of young people in their questions and to consider our rights to express our views in the configuration of our nation's boundaries.
Ukubeka esithi ukubeka kwemingcele lokhu kulakho ukuphazamisa ilungelo likaZulu lokukhetha inkokheli ezabasiza ngoba ezinye indawo zilakho ukuba nkulu kulenani labameli bephalamende. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi abantu asebebhalise ukuvota kumele bayehlula ukuthi imininingwane yabo ilotshwe kuhle yini kuvoters roll. Kumaviki asanda kwedlula, uMnumzana uHloyile Sligwana, umholi weZEC, uthi kuqakathekile ukuba uZulu abekwazi ukuba isebenza njani inhlanganiso kulokusola.
Oh,
Ithi lanxa kukhona okuyabe kuphambanisekile kumele kulungiswe ukuze uhlelo lokudetshwa kusha kwendawo zabameli bephalamende lamakhansili olwe-delimitation luqhutshwe kuhle kanye lokuthi umuntu enelise ukuvota kukhetho luka-2023. Umnumzana Brian Ncube webandla le-ZAP uthi bakhathazekile ngenani eliphansi labantu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo.
Thina njengebandla le-ZAP asithabanga ngendaba ye-delimitation ngoba ekuqaleni kwayo sasixwayise ukuthi kukhangelwe isigaba ngesigaba ukuthi kulabantu abangaki abahlala khona lapho, hayi ukuthi kukhangelwe ukuthi ku-register abantu abangaki ukuvota. Ngoba singakukhangela ngale ndlela kusuka kube ngenye into ezaba lobandlululo, ngoba sesikhangela abantu abarejistri ukuvota ngendaba zodlame olwenzakala kwezepolitiki, abasela ntshukuntshu yokuthi bavote. So singakhangela ukuthi ngendawo kuvele kurejistra abantu abangaki ukuvota.
Kuza kwenza ukuba inani labameli bezigaba edayile ephalamende bebalutshwane emathebelelend, ngoba uhlelo lokuqoqa ukutsha ama-constituencies olwe-delimitation soluzaqala kuzinga elaphezulu. Ibandla le-MDCT lalo lombono munye okufakazwa ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leli.
Ibandla le-Movement for Democratic Change alijabuleli yonke into eyenziwe ngale delimitation, ngoba sibona isandla se-ZANU-PF esansuku zonke sokuwenza ubugwelegwele ngokukhipha ama-constituency iziqembu ezivotelwayo lezi ngendlela ababona engathi yibo izabenza banqobe. Kule ndawo eziningi ofica khona indawo zemaphandleni sezifakiwe emadolobheni.
IZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi ekuhleleni kutsha ama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalise ukuvota endaweni abahlala kuzo. Ngimele iTuto 7 ngiseHarare, ngumzondolozi Ndlovu.
Abakhankasela umbuso okhululekileyo kuleli bathi kabakholwa ukuthi ngempela iCommission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abayisilinganiso samathuma isikhombisa ekhulwini 70% abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Amanani la avezwe isikhulumeli salikhomishini umnumzana uTloyile Sligwana kuphephandaba leHerald izolo. Kodwa umnumzana Sligwana kachongo ukuthi ngamanani abambekayo i-70% le icho ukuthi kahle kahle sokubhalise abantu abangaki. Uthe njalo abantu abalokhe bengakabhalise elizweni lonke kodwa abalelungelo lokuvota bangamathumi amathathu kuphela ekhulwini 30%. Lokhu kumangaze abanye ngoba inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokhetho zizimele zihle zikhala ngokuthi balutshwane abantu asebebhalisile ukuvota kukhetho luka-2023. Okwenza abaningi basole njalo yikuthi ZEC iyala ukuveza uluhlu lwabantu abazavota olwe-voters roll osokudale ukuthi imangalelwe emthethwandaba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Idlela Ncube.
Ngeke kube liqiniso lelo elokuthi abantu abayi 70% abakwalabo abafanele bavote kumba sebeleminyaka evumela ukuthi bavote kuthiwe sebebhalisiwe ukuthi babe ngabantu abavotayo. Ungakhangela abantu abangaphandle kwelizwe, ukhangela abantu emakhaya lasemadolobheni abangabhalisanga, baningi kakhulu kakhulu abatsha ngakuvumike ngokunjalo ukuthi kuthiwe khona i-70% sebe registered ukuvota. Ngibona mina lelo nani liphezulu kakhulu, akula bufakazi obucacayo kahle ukuthi liqiniso lelo. Okucacayo ukuthi belutshwane inani labantu asebebhalisele ukuvota kulalelwe kade likhangelelwe. Ngezizathu esihlala sikhuluma ngazo ezokuthi abantu kabafundiswanga kahle kumbe balensolo ngendlela ivoti eliphethwe ngakhona, ukuthi lanxa kuvotwa akusoze kuphume lokho abantu abakukhangeleleyo.
Kungaba lendlela yini Ncube uZulu Makhaza kumbe labenhlanganiso ezizimeleyo abangakhangela ngayo bazibonele ukuthi okukhulunywa yizeki liqiniso na?
Akulula ukuthi uthole information yonke oyidingayo ngokuba lo mthetho lo oyi-freedom of information, we access to information osivumelayo thina esilwela amalungelo abantu, esivikela amalungelo abantu, ukuthi siye sicele inhlangano yabo zethu lengatsha zikahulumeni ukuthi zisiphe information ezisebenzisayo ukwakha umthetho, ukwenza ama-policies lezinto ezinjengalezo okusithintayo thina njengoZulu. Ungaya khona kakulandelwa leyo mithetho kanjalo, ngakho ke kunzima ukuthi uthole ulwazi lwakhona lonke olugcweleyo. So kungukuthi thina njengabantu nje esikhangela amalungelo, nxa sikhangela lathi senze yethu i-research ezimeleyo sicwaninga sisodwa, siyakubona ukuthi kakuhambisani lokho abakukhulumayo lalokho okuyikho kwenzakalayo. Abantu balutshwane ababhalisileyo kula labo okukhulunywa ngabo.
Kule nhlanganiso ezizimeleyo, labantu abazimeleyo Ncube asebehambe enkantolo befuna ibambe izeki ngamandla ukuthi yethule iveze i-voters roll. Ungathini ngalokho?
Konke kumele kwenziwe okungenziwa ukuthi izeki lazo zonke iy'ngatsha zikahulumende zilandele umthetho, ikakhulu ophathelene lama-election. Ngokuba uma kungenziwanga khona lokho, kuluzaba ngolunye ukhetho lwempikiswane okungasoze kuvunyelwane ngomphumela yalo, okuza kwenza ukuthi ipolitiki lezomnotho zelizwe zingami kahle. Ngokuba ubudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba buza babuhle ngemva kokuthi kube lokhetho olukhululekileyo. I-voters roll ingeyinye yezinto eziqakathekileyo uma kuzaba lokhetho olukhululekileyo, ikakhulu uma i-voters roll kulandelwe umthetho yaphiwa abantu ngendlela elula, ayi hard copy kodwa iphume i-soft copy, okulula ukuthi uyi-analyze, uyihlolisise, uyicwaningisise usebenzisa i-computer yakho. Ngakho izeki kumele ikhiphe lawo ma-copies njengoba umthetho sitsho, ukuze ukhetho lulandelelwe kahle, luvikelwe, kuvikelwe ivoti labantu, kubonakala ukuthi akulazigebengu eziphakathi labantu abangafanelanga bavote ababhalisele ukuvota.
Umnumzana Efi Dlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Abafundi abafika phose amachumi amabili 19 abekolichi le Great Zimbabwe University eMashingo abalimala kakubi engozini yemota benelise ukuthola usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa oluvele kuZulu. Lingozi yokubhewuka kwekhombi eyayibathwele yenzakale bevela bhalisa ukuvota lokukhankasa bekhuthaza abatsha emangweni wabo ukuba labo babhalise ukuvota. Okhokhele umkhankaso wokuthi bathole lolu sizo intatheli izindaba elodumo umnumzana Hopewell Chinono obike ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter ngalolu daba. Uphindele ebulenjini ebonga udokotela Mbusi Mlalazi oyingcwethi yokwelapha amathambo ocine ebelapha kungelambadalo. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bernard Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eZimbabwe National Students Union, ZINASU, ngalolu daba.
Kwinyanga ethuleyo njenge-union besenza ama-programu yokuthi siredisise ama-students be-vote. So lokhu sikwenza kuma-province wonke. So kwemashingo ama-students ethu abengu-19 esekhombi siyaredisisa abantu esaredisisa ama-students be-vota loku-orienta abasanda kujoyina i-union. So bathekeze baredisise ukuvota ikhombi ade ihamba ngayo siyasiponsa yasiphuma endlini yasiphuma engodweni ngoba ade-accident and khonapho abangu-9 yobalimala kakhulu
Umnumzana Benon Ncube ukhokhela iZimbabwe National Students Union ZINASU esixoxelayo ekobulawayo. Zindala zombili namhlanje kukhetho lokudinga ozamela isigaba seGeorgia edala leSenate phakathi kukaSenator Raphael Warnock webandla lamaDemocrats lowebandla lamaRepublicans umnumzana Herschel Walker. Lolu lukhetho osoluphindwa olwe runoff ngemva kokuba ababili laba babe ngutshiki lobhanqa kukhetho oluqhutshwe ilizwe lonke olwama midterm elections. Ingcwethi zezokhetho zithi uSenator Warnock ukhanya ekhokhela kunombolo zalabo abathi bazamvotela kulalabo abakaWalker. Abohlangothi ababona ngezomkhathi kwele South Africa, abe South African Weather Services, baxwayisa ukuba kungaba lengozi yempophoma zamanzi esigabeni seGauteng ngemva kokuna kwezulu eliningi kulesi sigaba. Kukulesi sigaba njalo okube lengozi yokutshaywa ngumbane kwabakade bekhonza kwelinye icawe abalitshumi lane 14 ngesonto bahle bafela khonapho. Elemelika libikwa libhekane lodubo lokuqonga kwenani labantu abalaliswa esibhedlela ngenxa yomkhuhlane we-influenza flu ohlaseleni lonyaka okwedlula iminyaka elithumi edluleyo. Lokhu kubikwe ngabohlangothi olwe-US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, bekhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane. Iningi labazali eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngokukhuphuka kwendleko yesikolo ezizimeleyo, ezinye zazo sezifuna bakhokhe inkulungwane phose ezinhlanu zamadola eMelika. Esinye isikolo esilabafundi abahlala esikolo abakuboarding sazise abazali ukuthi bahlawule amadola edlula inkulungwane ezine zamadola eMelika, $4,210, kuthi ezinye zifake indleko lezi zaba yizigidi ezedlula ezimbili zamadola eZimbabwe, $2,035,000. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali baya kusola kakhulu ukukhuphulwa kwendleko yezikolo, bebika ukuba okwenza bakhetha. Abazali baya kusola kakhulu ukukhuphulwa kwendleko yezikolo, bebika ukuba okwenza bakhetha izikolo ezingakhokhelwa nguhulumende, yikuba eminyakeni edluleyo, ababalisi bezikolo zikahulumende bahleli bekhalale umsebenzi. Lokhu kugcina kuncindezela abafundi ilungelo labo lokuthola imfundo ngokugcweleyo. Unkosikazi noMagugu Mpofu, omunye wabazali, uthi uhulumende bekumele aqale akhulumisane labazali.
Siyananzela ukuthi eZimbabwe kusebenza ama-currency amaningi, kodwa ke kuhle ukuthi kuqale kukhulumiswane lathi, ngoba asoma private school kuphela akubhadalisa nge-US, ama-government school sokufanana. Phambilini besisehlulwa ngama-7,000 RTGs, ama-30 US sizakwanisa nalaba abawafunayo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi abantwana babayanga abasoze befunde ngokuswelakala kwemali.
Kakube ngumlando kahulumende. Khona nguhulumende usethengisa imfundo. Amanye ama-private schools abiza aze ayebiza $4,210 US, kuthiwe ngeyomntwana webhodini. Izisebenzi zikahulumende, i-US dollar eziyinikwayo layo eyi-allowance yi-$220 US. Kuchoni ngithi khonoko, kutsho ukuthi imfundo isingeyalabana bale mali. Uqalisa phansi ngapha e-primary, sizabe silabantwana abaningi, sisiyafika ku-grade 7 sebebalutshwane. Nxa imfundo isiyi-4,210, isinkwa sizaba yimalini.
UMnumzana Stevenson Dlamini, ohlaziya ezomnotho njalo efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo, uthi akumelanga ukuthi abantu bebanjwe ngamandla ukubhadala indleko zesikolo ngedola leMelika, ikakhulu ezikolo zikahulumende.
Lokhu akulimazi umnotho welizwe, akula esingathi economic impact e-direct on ilizwe leZimbabwe. Ngaphandle kokuthi kudala ukubandlululeka phakathi kwabanothileyo nabangatholiyo, abangenanzuzo ethe xaxa.
Unkosikazi Nelisiwe Mathuthu, umzali, uthi uhulumende alubana ungezelela iholo labantu ukuze wonke umuntu enelise ukufundisa abantwana.
Siyadana njengabazali ukuthi uhulumende avumele into enje ukuthi sibhadale ngamayosi. Singaphathina izisebenzi zakhe sikaholi loni yosi, sizoyenelisa njani ulibhadala leyosi alifunayo? Ngabe kumbe asikhuphulela iholo phela bekuzoba ngcono, and asazi lokuthi sizoyenelisa yini.
Imizamo yokukhuluma loMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, yehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Kodwa ngenyanga kaNhlangula, uMnumzana Thawungana Ndoro wayechaze ukuba izikolo sezivunyelwe ukuthi imbadalo zazo zibhadalwe ngedola leMelika. Wengeza ngokuthi abazali balakho ukubhadala ngemali yakuleli, kodwa kusetshenziswa isilinganiso sebhanga elikhulu esifakiweyo esalolo suku. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Njalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyami indlebe kumsakazo weVOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Aba kumdlalo wenguqu yabesifazane bathi eZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kwaba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yenguqu yabesifazana eZimbabwe Women's Football, uSisiliya Malunga. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi kungcwatshwa umalunga owayengumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Women's Football uSusan Tshibije uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukamalunga.
Ukudlula kwamalunga kusa-affecte kakhulu because umalunga ebengumama we-women's football. Saqalisa i-women's football umalunga sihawula singala anything. Besebenzisa imizimali zethu besiyenza ama-meetings, izindlu zethu. And okuningi besithatha imali kwizikhwameni zethu ukuthi girl child ibe iphumelele kumdlalo wengubo. So kathesi ukuthi umalunga uhambile uzazihlupha ukuthi ngubani uza-advise abantu because abantu bakhona kathesi akabafuni ukuthola i-advice from us.
Owayengumgadli weqembu lesizwe le-Mighty Warriors uFunganya Mutukwa uthi umalunga udlale indima enkulu kakhulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kucele labesifazane.
Ngakuhle ukuthi ulahlekelwe kakhulu ngoba umama umalunga usikhulisile nami nginje siphume ezandleni zakhe sibancane sisengabantwana besikolo ukhangele up to now bekunguye belokhu ehambe sisekela. And it's so unfortunate for the girls. I didn't want to bring her to church because I wouldn't have asked her to come. Umama Malunga was a blessing from God, and I'm happy to say that Unkulunkulu usiphile a chance to be with such a great woman. Ngithi ngasimkhangela ukuthi she was a mother and a half.
Ifoswa engakhethi kwaba umsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Women's Football League uSamkeliso Silengane uthi umalunga ubenakekela abadlali bomdlalo wenguqu kungakhathalekile kuba ngabesifazane kuphela.
Silahlekelwe kakhulu kanti ngoba balutshwana omama kwelakithi eZimbabwe abazinikeleyo kumdlalo wenguqu ngoba umdlalo wenguqu kwelabomama ufuna umuntu ozinikeleyo. Umama umalunga ube ngumuntu ongakhangelelanga inzuzo uma yakade iphatheka kunguqu yabomama konke nje leyabobaba inguqu yonke nje jikelele. Ukhulise abaningi emdlalweni lowu lami ngingathiyi ngaphandle. Ukuqala kwami kuyatshaya impembe abaningi abangaziyo umama lo nguye wangikhuthazayo.
Umalunga odlule emhlabeni ngolwesine njalo obekwe namhla ekuseni emathuneni e-Lady Stanley koBulawayo. Umalunga ubumbe iqembu lakhe elithiwa izisizimisele ngomnyaka ka-1995 kwathi ngemva kwalokho wasebenzela iqembu ele-Highlanders labesifazane. Olunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu emdlalweni we-FIFA World Cup ozadlala namhla ebusuku iqembu le-Portugal lizadlala le-Switzerland ngehola lethoba munomunye. Amanye amaqembu asedlulele phambili kusigaba se-quarter final ngabalisa ele-Brazil, ele-Croatia, ele-Netherlands, Argentina, England kanye le-France. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela uDubo osoluhlasela abasakhulayo baseZimbabwe lokuthatha izidakamizwa. Kusanjalo kumdlalo wenguqu oweWorld Cup 2022 iMorocco isiyenelise ukungena esigabeni sama quarter finals emncintisweni wenguqu wamazwe omhlaba ngemva kokunqoba iqembu elimele iSpain. Lo mdlalo ufikise ihola lengxenye amaqembu omabili lokho kungutshiki lobhanqa kungela elihlohlileyo. Angene ku-extra time kwaswela elihlohlayo aze angena kumbekwa ama-penalties lapho ukugcine iMorocco ichayela amabuleni 3-0. Singekehlukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso yabasakhulayo abasekela ibandla lezanu PF leZimbabwe Youth Action Platform bathi abatsha kabazange baphiwe ithuba lokupha imibono yabo kuhlelo lwehlukaniswa kwemingcele yezokuvota ole delimitation. Abafundi abafika phose amathumi amabili 19 abekolleji le-Great Zimbabwe University eMashingo abalimala kakubi engozini yemota sebenelise ukuthola usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa oluvele kuZulu. Iningi labazali eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngokukhuphuka kwendleko yezikolo ezizimeleyo. Ezinye zazo sezifuna bakhokhe inkulungwane phose ezinhlanu zamadola eMelika. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Sithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.